Bengifinyelele edolobheni elikhulu lomhlaba eNew York, lapho ekade nginxuswe khona yinhlanganiso abayithi yi-International Society for the Performing Arts. Le yinhlanganiso ehlanganisa abantu abamaneja ezemidlalo lamasiko. Njengoba mina ngingumkhokheli we-Amagugu International Heritage Center, nganxuswa la muntu bengomunye walabo ontanga abasakhulayo abaphathelane lezokulondoloza lokuthuthukiswa kwezemidlalo lamasiko.
Kulo mcimbi ufunde okuningi na okungasiza i-arts industry yethu kwele Zimbabwe, ikakhulukazi i-region yethu yaseMatabeleland?
Ngiyabonga ngoba uyazi engikunanzelele ukuthi umsebenzi lo wokumaneja amasiko ngumsebenzi omkhulu. Sisuka siwululaze ezikhathini eziningi, but nginanzelele ukuthi ezamasiko lemidlalo ukuthi zize zithuthuke kwelakithi, kumele kube labantu abaqeqethayo bazwisise ngendlela elobunono ukuphatheka kwezemidlalo.
Yini umbono wakho mayelana ngesimo se-industry yethu e-arts, culture and heritage?
Sisesemuva ngamafitshane, sisesemuva, but sisesemuva kunjalo kule potential. Nxa ngingatsho ukuthi kakhulu nxa uhulumende engasekela ngemali langendlela ezijiniyo ezemidlalo lamasiko kwelakithi eZimbabwe, singathuthuka sibili. Uzananzelela ukuthi nje umhlaba lo nje kulamasiko abanye abantu okuyiwavamileyo esiwabonayo okwedlula amanye. Yindaba kunjalo ngikudingisisile khona lokho ngananzelela ukuthi hayi, amazwe aphumelelayo yila anika imali kwabantu abenza into zemidlalo bese besenza imidlalo abayipakithayo beyithengisele umhlaba wonke jikelele. Thina bakithi nje abenze zemidlalo kulobunzima okuningi ngoba usekelo lwemali kakhulu oluvela kuhulumende kalukho. Ngakho kuzaba nzima ukuthi isiko lakithi lathi silulondoloze, silithuthukise, laziwe emhlabeni wonke jikelele. So ngakho ngokunye nje engibona kuqakathekile uhulumende ofuza kwenze nje lathi nje njengabantu abenze zemidlalo, kumele siguqule indlela esisebenza ngayo. Phose lathi sizinike isikhathi ukuthi nxa usenza idlaladi lakho unika abantu isikhathi ubazise ukuthi linini, kwenziwani, la ulihlele kuselesikhathi nje, uqalise ngesikhathi ukwenzela ukuthi abantu ababuye uzokusekela bangadeli.
Ushilo wathi uhulumende akalayo imali, so kukhona na okungayenzakala ukusiza abantu labaculi bethu kwele Zimbabwe ukuze labo bayenze imali esuthisayo ngaphandle kwesizo kahulumende?
Exactly. Okunye kade sikuhlaziya kakhulu ukuthi abantu bengameleli ukucela imali kakhulu, but nxa uvele ungumculi ungumdlali kumele uthengisele abantu bathenge umsebenzi wakho kulokuthi wena umelele imali kahulumende engasoze ibuye.
Wena okuhlangene lakho kulo mcimbi, wakukhuthaza na ukuthi ufise ukusebenza lenhlangano etshiyeneyo edabukela kwamanye amazwe?
Kakhulu i-Amagugu International Heritage Center vele yona ilombono wokuthi ithuthukise ilondolo zesiko lakithi kwamanye amazwe. Khonokho ngike sikufeze singasebenzelelanga ndawonye labanye abantu lezinye inhlanganiso. Ngakho bekungokunye kade ngikwenza njengendlela yelobunono ukuthi ngidale ubuhlobo lobudlelwano lezinye inhlanganiso ezifana le-Amagugu International Heritage Center. Ngikwenzile la kusemandleni nami, ngakho kusiyaphambili ngikhangelele ukuthi hayi, ngizaba lamathuba amaningi okuthi ngilondoloze ngithuthukise isiko lakithi esintwini emazweni.
Ulama plans na ukuthi uthole abantu abaphuma eZimbabwe ukuze basebenze le nhlangano etshiyeneyo edabukela kwamanye amazwe?
Kakhulu oqakathekile yamagugu yona ifisa ukubona abantu bakithi besiya emazweni bethuthukisa isiko. Ngakho ngixoxisana labantu bengidinga amathuba afana lawo nalawo nje wokuthi phose ngabaculi abasakhulayo asebe-established basuke koBulawayo baye-performa kwamanye amazwe ngezinye indlela zokuthuthukisa amasiko akithi. So khona kube ngikudinga ukuthi lami ukuhamba kwami kuncedise abanye abantu ngaphezulwini kweyamagugu kuphela.